mbili lele abalaleli ku Studio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwamabhayi election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi i-CCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga, ngoba elinye loluhlu elinye lwabantu baku-CCC bathe bazakhontesta la ma-election. Njalo ngokubona kwami, nxa kungena amabandla esiba maningi, ngoba vele yona i-CCC iza khontesta, ngoba naye nxa uchaba ngesithi lawo le-piece enye uthwele enye i-piece eyalo, kuzaba nzima ukuthi la mabandla amanye angathola o angaphumelela, ngoba i-CCC izangena and nxa la mabandla esengena amavoti azadividwa, izanu icini ngena phakathi se-NDBC winner ama-constituency. Asoqiniso ukuthi i-CCC kayingeni. I-CCC isidabu se-center. Elinye le-faction ye-CCC iyakhontesta ama-election. So lokhu kunzima ngoba i-vote yenzakala koBulawayo, i-vote yenzakala ekhaya, i-protest vote, ukuthi abantu bathi abafuni ukuvotela izanu. So bengafuni ukuvotela izanu bavotele i-CCC. Njalo sikhangele ukuthi abanye amabulungu e-CCC athavanga kwezakala kwezinto, kuzakwenza ukuthi njalo ngesikhathi nxa kube lokhetho loluthiwa ngama-by-election, abantu abaningi abavoti, kuba linto okuthiwa i-vote ebhasi. So angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything, engathola any seat, ngoba nxa bengena abezaphu bengena lelinye leli-faction enye leli-faction ye-CCC bazadivida, bayaqamula amavoti e-center, i-ZANU-PF isiwina.
Khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe, okufana lokuthi iZANU-PF lezaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangelizwe Nkomo? Ubonani kubangelwa yini okwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu?
Into ofuzeli sinanzelele kakhulu ukuthi iZANU-PF siyapersonaliza amawoveti, amapholisa, amasosha. Yikwathi singamangali kuthiwa uvaleli uSibonile uvaleliyo u-appointi waba ex-officio member yeZANU-PF. Lakathesi abantu abaningi ekhaya balambile and kuba nzima ukuthi baphumele egceke. Ya abantu abaningi bahlupheka, bavitimayizwa. Ngike ngabona, sike sabona enye ividiyo umuntu okade ethinga ethi ngithi zaphu ekhuluma inhlamba, waphuma sekhuluma sithi ye mina ngwezanu. Abantu abaningi abantu abalwela impi besaba ukuthathelwa intentsheni zabo, yikho kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele izaphu. But ngokubona kwami izaphu ngokuya kwesikhathi kuyakubona nje ukungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge-CCC, ukuthi i-CCC kuthiwa nye abantu but structures ayilani, into zakhona zicace. IZAPU yikho kathesi iwinile amasi kuma-councillors, kuyatshengisa ukuba amahoveti la abantu abayempini kunzima kibo, ngoba kathesi abantu ekhaya basebenzele ukuthi okuyethwinjini kuphela ukuthi baphumele egcekeni, bathi basebesapoti uSibangelizwe, besaba ukuthi iphay zabo zingaqunywa ilezi ezeyosuhoveti.